Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi uzaqalisa ukuhlawula izisebenzi zikahulumende amabhonasi kusukela ngomnyaka wozayo ngonhlolanja. Inkampani ye-Econet yethula uhlelo olubizwa ngokuthi yi-Elevate olokuthuthukisa abatsha abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000. Kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-MDCT lelezanu PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Lifuna sixoxe ngani kusasa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuxokozela kumabandla ezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu at 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.